Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 26 kumpandula 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abangamachumi amathathu lanhlanu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo kodwa akekho ofileyo.
Oqala imali leyo kuthiwe sizayiniwa. I see imali esivele siyikhalela, I see imali eyenze saze sakhalala umsebenzi.
Uhulumende uthi usengezelele izisebenzi zakhe iholo kodwa ababalisi bathi lanxa kunjalo kabasoze babuyele emsebenzini ngomvulo.
Kuyasitshengisa ukubana uhulumende kaMnangagwa usebenzisa umthetho ukuhlukuluza inkokheli.
Amagqwetha omeli weHarare West edale lePhalamende uNkosazana Joanna Mamombe asecele inkantolo yeHigh Court ukuthi imkhulule. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi amathathu lanhlanu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo akekho ofileyo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi kulabalichumi lane njalo abatholakale sebesindile. Inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli selikhwelela yaku 7787 kuthi inani lasebephephile likhwelela yaku 6057. Asebefile bona balokhu bengamakhulu edlula amabili 227. Abalokhu begula bayinkulungwane elamakhulu amahlanu lantathu 1503. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezintathu 2.6 million njalo wabulala abafika phose isigidi esisodwa 989,921. Ngokucho kwe Johns Hopkins University. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Uhulumende uthi usengezelele izisebenzi zakhe zonke iholo ukuze zenelise ukuziphilisa njalo lababalisi labo benelise ukubuyela emsebenzini ngomvulo. Ugatsha lwePublic Service Commission lwethule umbiko namuhla lusithi imali le ngeyokuncedisa nje izisebenzi kusakhulunyiswana ngodaba lweholo. Luthe njalo izisebenzi lezi zizathola imali ngeviki ezayo mhla ka 2 kodwa kalutshongo ukuthi imalini. Umbiko lo uza ngesikhathi ababalisi sebenqume ukuthi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo nxa bengengezelelwanga iholo labo lalinganale $520. Inhlanganiso zababalisi zisole umbiko wePublic Service Commission lo zisithi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ukhuluma ngokuthi wengezelele izisebenzi iholo kodwa engathi ukuthi ngemalini. Ngokunjalo zithi ababalisi kabayi emsebenzini ngomvulo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe uNkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Asikayiboni okwesibili asikwazi ukuthi imalini ibinganani ibuya ngayiphi icurrency and siyazibuza ukuthi kanti vele bayinegotiate lobani baze bafisa ukuthi bathi bona sebezayifaka imali beyifaka iyimalini. So thina sithi lokhu akusenzi sicaba ngicabanga ukuthi sokuzamele sibe ngabantu abatatazelayo. Sesitazazela ukuthi ngemande sizavula thina sithi hayi sifuna ukuqala siyibone imgene emabhenki ethu sikudingisise ukuthi ivele iyenela yini imali yakhona.
Ngamazwi acacileyo lithi lina kalibuyeli emsebenzini ngomvulo.
Thina sithi asibuyele emsebenzini size siyibone leyo imali yakhona ukuthi ivele imalini inganani.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana ngowenhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Amazwi yakhe agcizelelwe ngunkosazana Melissa Chingwanangwana owenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Okuqala imali leyo kuthiwe sizayinikwa ayisiyo imali esivele siyikhalela, ayisiyo imali eyenze saze sakhalala umsebenzi. Imali le ekuthiwe sizayinikwa ayikhulunywanga lokuthi yimalini, kutshengisela ukuthi yindlela yokuthi ababalisi bebuyele emsebenzini sesiphakathi bese sibona siphiwe okuyimadlana nje ngeke usenelise ukuthi siphile iviki nje eyodwa. Thina esikukhalelayo ukuthi uhlalwe phansi kukhulunywa ukuthi hayi sizalinika i-$520 eyiyo savumelana yona ekuyiyo esasiyihola ngo-2012 okuyiyo esiyifunayo ukuze siphile lathi njengababalisi njengabantu abahloniphekayo emphakathini.
Ngokunjalo lima ngokuthi emsebenzini kalibuyele.
Imali le abasithembisa yona nxa ingafikanga i-$520 asibuyele emsebenzini. Imali ezasenza sibuyele emsebenzini i-$520. Ezinye lezi ezincane azenelisi ukuthi zisiphilise. So ukuthi singathi sebesijikile amasenti amancane angayenelisi lokuthi sithenge ukudla, lokuthi sithenge impahla zokugqoka, lokuthi sithenge phile lezi mlemuli zethu sibhada lelokhu lalokhuya nxa ingafikanga i-$520 asibuyeli emsebenzini.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana ngowenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sixoxe njalo lesiphathamandla seZimta umnumzana Sifiso Ndlovu laye othi uhulumende udlala ngababalisi.
I-Public Service Commission ikhuluma ingathi ngumuntu odlala ufetsha-fetsha. Nakuphela kulomhlangano ovele ephelileyo obekumele baqume khona ukuthi bayengeza naye iholo kubhahi. Leli eselisengezwa ngemsamo liholo elinjani. Ngakho lokhu asikwazi thina ukuthi uthweleni ngephepha lakhe ukuthi uza kungezelela njani, uza kupha abantu malini, kangasichazeli. Singeke sibe yingxenye yokufakaza lokho athe akuloba. Kuyinto yakhe okumele ayiqondise lezisebenzi, kanti ke thina-ke njengenhlanganiso yababalisi kasukemukeli ukwenza kwakhe lokho, ngoba kusipha umbono otshiyeneyo ngendlela asiphatha ngayo. Ungathi usiphatha engathi uyeyisa inkundla le ye-NJNC, mhlawumbe yikho nje engathi usibona singasibantu balutho.
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso yeZimta. Kasenelisanga ukukhuluma lo mphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi isikhweze isicelo emthethwandaba weHigh Court esokuthi umeli weHarare West edalele parliamente njalo elilunga leMDC Alliance unkosazana Joanna Mamombe akhululwe. UMamombe uvalelwe ngumantshi okwamaviki amabili ejele leChikurupi ngolwesine ukuze ahlolwe ngodokotela bakahulumende ukuthi ingqondo zakhe ziyasebenza kuhle na andubana icala lakhe lithoniswe. UMamombe labanye bakhe ababili uNesai Marova loCecilia Chimbiri betheswa icala lokuqamba amanga ukuthi bathunjwa. Isigodlo someli weMelika kuleli sona sithi nxa uhulumende ewahlonipha amalungelo oluntu njengokutsho kukamongameli Emmerson Mnangagwa ku-United Nations ngolwesine. Icala eletheswa uMamombe kumele lesulwe njalo akhululwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mlungisi Dube.
Akusidanisa kakhulu ukubana izikliwe lamasela anjengabomfumira labonguwaya lamadodana kamnangakho kuyibo abatshontshela ilizwe leZimbabwe baphandle kube sokusithi laba abasola ukutshontshwa kwempahla kaZulu ama-public resources kube yibo ababotshwayo.
Simuzwe khuluma ku-United Nations kuliviki ubaba uMnangagwa esithi uhulumende wakhe uyawahlonipha amalungelo oluntu, amalungelo abesifazana, kanti njalo useugxilisile umbuso wentando yeningi esingathi yidemokrasi elizweni.
Mnangagwa ngumuntu oyisikliwi, ngumuntu ohlukuluza abantu, ngumuntu ololunya, ngumuntu olohulumende ojabulela ukubana abantu beZimbabwe behlala bekhala.
Umnumzana Mlungisi Dube ulwela amalungelo. Amalunga ebandla lezaphu labalwa impi yenkululeko bekuviyo leZipra kanye lemuli yakodabengwa bahlangene namuhla besenza umcimbi wesikhumbuzo sikamuyi umnumzana Dumiso Dabengwa. Ubathabile Masuku usipha lolu daba.
Isikhumbuzo sikaDabengwa, yena owayengumkhokheli webandla lezaphu njalo obhubhe enyakenye, uqhutshelwe emzini wakhe eNtabazinduna. Abezaphu bathi kwakumele basebenze ngoncwabakazi kodwa bavinjwa umkhuhlane we-COVID-19. Umfo wabo kamuyi umnumzana Sijabuliso Dabengwa uthe baqhube isikhumbuzo lesi unkosikazi Dabengwa engekho ngoba wavalelwa umkhuhlane lo ebhilithi.
Kodwa izihlobo eziningi kakhulu ezentabazinduni bakhona babuyile, then izothi amaZipra akhona, abezaphu bakhona.
Umgcini sihlalo webandla lezaphu eMathebeleland South umnumzana Matthew Sibanda uthebe bezolungisisa lapha umuyi alele khona.
Besizimisele ukuthi alubana kugcwele izaphu yonke lapha, indiZipra yonke ikhona, kufanele abana bukhona, but ngelanga mhla kuyekuthi umkhuhlane usudedile usuphele. Lentemba sizaba banenge sizoyenza isikhumbuzo lapha size sibulale lezinkomo esikhumbula iqhawele.
Umnumzana Lwazi Hleza ongumgcini sihlalo ohlangothi lweZipra uthe abenelisanga ukufaka amaluba ngelanga lomngcwabo, ngakho uthi umcimbi lo ubaphele lothuba lamhlanje.
Sasize kuqala injongo iyikukhomemoreta sizosifune ukuhlose kuyenza kungumhla ka 10 August ngeHeroes Day. Ke sehlulwa, singathi sehlulwa yikorona ngoba amapholisi abathi hayi ngenxa yekorona asingezake sizofika.
Usabhuku wesigaba lesi umnumzana Thembani Mpofu ubonge abantu abebebuthene bekhumbula umuyi.
Wasenzela uDabengwa, wasifakela inethiwaya lapha yabhoda right wathi ucingo. Sesazisabika ngamahlahla nje, wanibona amahlahla la ukuthi imbuzi ingangeni phakathi. Hayi, khathesi siyabonga, nampa babuyile bazesi ncedisa la.
UDabengwa ubhubhele eNairobi kwele Kenya ngonhlangula nyakenye evela kwele India lapho ayeselatshwa khona. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe, lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela namba wafuwe mbula.
Kwezemaphandleni lamhlanje, izakhamizi zemaphandleni enyakatho lasezansi yeGwanda seziqalisile ukuzakhela amadamu ngoba zisithi akulalutho olwenziwa nguhulumende ukuqeda udubo lwamanzi ezibhekane lalo. Walbert Ncube uyalandisa.
Izakhamizi zemathiya ematshetsheni eGwanda North ziphakathi kokwakha idamu lesisonke Jonas zisukela phansi ukuze ziqede udubo lokuthilela kwamanzi kulo mango. Umsakazi we-Studio 7 wethekelele kulindawo kuleviki wathola izakhamizi bambe iqhaza kulithuli kukhala ebhekile fotsholo. Omunye wezakhamizi lezi ngumnumzana John Magutshwa uthi sebezwile ngokuhamba imango emide besiya kukha amanzi.
Ukuthi sizifathelele umsebenzi sibonile saqala satshaya izimali ukuthi lakhona singacela uncedo komunye umuntu kumbe kuhulumeni, kodwa lathi sesilakho esikwenzayo.
Ezinye njalo isakhamuzi unkosikazi Nokuthula Mlilo uthi basengozini enkulu lezifuyo zabo lonyaka nxa izulu lingaphuzi ukuna ngoba amanzi zitholakala nzima.
Sisengozini yokuthi lanxa izulu lingaphuzi ukuna kuzowonakala ngoba sihamba umango omude silanda amanzi.
Izakhamizi zeMathiya sezigebhe imigelo zagamula lezihlahla zaphinda njalo zaqhula lamatshe okwakha umbuntu. Umnumzana Azed Phiri esinye isakhamuzi uthi konke lokhu bazenzele ngezabo njalo kuveza ukuzinikela kwabo njengesigaba.
Kathesi challenge esesilayo kakhulu indaba sibile isiqukuqela ukuthi khona uthi ngalibani uhulumeni yafaka isandla sakhe kusamende lisidingele lamadona.
Amazwi kaPhiri agcizelelwe ngunkosazana Sibusiso Nhliziyo yena othi bafuna phose inkulungwane ezimbili zesamende ukuze bakhe umbuntu.
Sile zandla ezimfitshane umsebenzi wethu uye phambili ukuthi kumbena singathola isamende lamanzi ukuthi sakhe umbuntu lo bhilidi ongasincedise ekwenzeni idamu lethu ngoba amanzi esiwatholayo emangweni omude angcolile ungasenza sibe le mkhuhlane.
Umnumzana Thulani Phiri olilunga lekomiti abazali lababalisi esikolo seMathiya uthi kuyabethusa ukuvulwa kwezikolo ngalesi sikhathi bengelamanzi.
Tisitshala uvalo nxa bekhuluma ngokuvula kwezikolo ukuthi isikolo sona vele siza kwenzani, asoze sivalwe yini ngemva kwalokhu vele ade sivaliwe ngomkhuhlane okhona kathesi ngoba athi silo mkhuhlane wecorona and ufuna amanzi, kathi sinamanzi asile. Kungamemetheka umkhuhlane umemetheke wecorona umemetheke wesihudo ngoba silani asilamanzi.
Uzobhuka eMathiya umnumzana John Spanda ugcizelele wathi njengesigaba basengozini okubamba igciwane le-coronavirus ngoba izakhamizi minyana lapho zidinga amanzi.
Udubo lwamanzi esigabeni lukhulu kakhulu ngoba asizuzi manzi. Umgodi esilawo munye njengoba khathi siphakathi kwenkinga yomkhuhlane lokhona, uyathola ukuthi abantu balayinile khonapho ayashota lamanzi khonapho.
Izakhamizi zeMafuke eKwanda South lazo ziphakathi kokwakha idamu lazo eladilike eminyakeni edlulileyo. Omakhelwane egungu labo bathi sebebona kungcono ukuthi baqokane bazilungisele idamu labo eselile minyaka ladilizwa lizulu. Ukwakhiwa kwedamu elikhulu elethula iManyange eNtebhe elikhangele ukuqeda udubo lwamanzi kulumango kumile okwamanje ngenxa yokuswelakala kwemali. Imizamo yokukhulumisana labogatsha lwamanzi olweZimbabwe National Water Authority yedlule, kodwa bahlezi besithi bazimisele ukulungisa amadamu adilikayo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseMathiya eMatsheni ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siya kuhlelo lwabesifazana silosithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwezikhathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa nonkosazana Kwanele Bhangu, umsekeli kanobhala webandla le-MDC Alliance wobulawayo. Sihlaziya isiphathelane lokhetho lwama-by elections kanye lesinqumo esokuthi kuncintise owesifazana kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 8 kulandela ukubhubha kukakhansila Ronnie Mudara owayephethe lesi sikhundla. Thina njengebandla le-MDC Alliance elakobulawayo elikhokhelwa nguNelson Chamisa sihlale phansi njenge
Park sakhulumisana sile sihlangene iwomen imain le youth sasuka lapho sahlangana njenge executive sabonisana ukuthi njoba uward 8 ube khokhelwa ngumama so senza sinqumo bani sonke savumelana ukuthi le iward kumele ibuyele kubomama yikho esikukhangeleleyo njalo lokhu sikwenze sikhangele ukuthi asifuni kuphambanisa lapho okungabe kungene khona omama elethu ibandla liyanakekela kakhulu ukulinganiswa kwamathuba sikhangelele umama ikakhulu ngoba siyananzelela ukuthi izikhathi eziningi omama kabaphakanyiswa yikho elethu ibandla liyathanda ukulandela iconstitution njalo elethu ibandla lafonywa yilabor party ilabor party yayivele ikhangele ukuthi kumele kuphakanyiswe omama labo bangene ezikhundleni so sikuthethe ngalesi sinqumo ukuthi njoba ibandla lethu livele labunjwa likhangele ukuthi omama kumele baphakanyiswe sile sinqumo sokuthi sifake umama futhi njalo siyakunakekela kakhulu vele umama asimlahlisi ukuthi siye phansi ngakho ama councillors ethu vele kobulawayo malutshwana angumama bangu 8 kuphela so isinqumo sethu vele siyamukeleke masinya ngendaba zokuthi sikhangele ukuthi umama kumele aphakanyiswe
isigaba sakobulawayo sesilungiselela na ukuncintisa kukhetho lwama-by elections kulandela ukuxotshwa kwamalunga enu ekhansili lephalamende ngumkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe libona amathuba enu enjani
nxa sesikhangele amathuba okuwina nxa singangena ku-by election thina hayi thuba vele asethuki lapha kobulawayo siyakwazi ukuthi uthoko nje umakhuphe sidlula sicitshile phezu kwakhe nxa sikobulawayo thina asethuki sikhangelele ukuthi siyanqoba sibili njalo sikhangele ukuthi vele ku-by election nxa kuvuma siyangena ku-by election okwakhathesi asilandaba laye uthoko ngoba thina usekelo ibulawayo iyayithanda i-MDC Alliance ekhokhelwa nguNixon Chamisa vele ababuyeli emuva noma exotshile nje kwenza izaba nje
liza kwenqabela njani njengesigaba ukuthi kungancintisi abantu ababili abebandla elifanayo njengalokhu yani sabona kusenzakala njalo singabona abanye besuka yini kubandla lenu abaseleyo selimanyene yini
ngingaza ke ngikhulume kakhulu ngokwedlulayo lokuyana ukuthi kwangena ama double candidate thina sesingenye iprovince engenileyo iprovince entsha iprovince ekwaziyo ukuthi umsebenzi kumele uhambe njani sikhangele sibili ukuthi siza kumela ukuthi kungangena ama double candidate ngoba okokuqala siyahlala labantu phansi sikhulumisane labo yikho esikwenzileyo vele ekuqaliseni njalo siza wakhangela wonke amaphepha awomuntu ozabe mele angene lapho kasoze siphambanise kunengi esiza kwenza nje okunye engasoze ngikutsho lapha ukuthi singakwenza njani kodwa siyathembisa ukuthi akula ama double candidate azangena lapha kobulawayo abantu abaningi abacrossleyo besiya kumakhuphe ngabantu akade beveye belama position njengabona ababili abathathu ama MPs labanye nje esingathi umbengxe ngumkhansila ngoba kasikabili abufakazi obugcweleyo kodwa lokho asikho ukuthi abanye bahamba ngokuthanda abanye nje babe sesabela ukuthi njoba kade sebengani batholile ukuthi bangene lapha but inhliziyo zabo siyakwazi balathi abasoze vele baphunyuke kuchamisa ngoba lapho kungenwe khona kuchamisa akuphunyukeki bazama ukuthi abanye kuthiwe bahambile kumakhuphe bahambe ngamabizo but inhliziyo zabo siyakwazi sisebenza lapho ngoba siyakwazi kuningi esikutholayo from those people abangathi bahambile bona bengahambanga
leyo bekuyingxoxo nonkosazana Wanele Bhango umsekeli kanobhala webandla le-MDC Alliance kobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo luphathelane labesifazana lelami osithandekile emhlanga
siyabonga sithandekile sizigqibeke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba siluphiwa nguChris Gande
lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje sixoxa ngodaba lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezicina zisiba yizigebengu silomnumzana Difa Wajabi Bhango
Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga babukande ukuba ehlelweni lwakho.
Ungasitshela ngodaba lolu esizwa kuthiwa izalane zeZimbabwe eziningi ezivakatshela khona ngale zihlale khona ngale zigcina lazo zingena ebugebengeni osobubhahile khona legoli.
Kulusizi kakhulu babukande ngoba into leyi iyadumaza kakhulu ngenxa yokuthi nxa ungumuntu ufanele ukuthi ubekwazi ukuthi awuzizalanga wena wabe wedwa. Ubekwazi ukuthi ulabafowenu ulabodadewenu uloyihlo ulonyoko ulobabamkhulu wakho ulogogo wakho osala edumele kakhulu noma sekuthe kwenzakala into engalunganga ikakhulukazi ethinta impilo.
Kahle kahle kuyini khona okukhanya kubangela ukuthi inzalo yeZimbabwe ifike iphathe impilo kabuchapha kangaka?
Okusuke kubenzima babugande ukuthi isimo somnotho lesimo somsebenzi le pressure abasuke besiba layo mhlambe okunye kuyi pressure evela kwizihlobo le pressure evela emanganini ukuthi nxa ukhangela mhlambe uthole ukuthi umuntu elangena lonke isikolo namhlanje use driver imoto enhle ukuthi uyazwa ngale khaya babe buza ukuthi awukati wena wahamba egoli enjani leyo awuthumeza ilutho awenzi lutho kufanele ukuthi into leyi babugande kube isifundo ngitsho labazali abasekhaya ukuthi bayenelise ukuthi nxa bebona abantwana bengayenelisi supporta kahle ekhaya bababekezelele bengabafaka ipressure enkulu kakhulu ngoba yiko sekugcina sekusenza ukuthi abantwana bagcine sebesenza izinto abangafanelanga ukuthi bazenze.
Khona kuyayenzakala ukuthi umuntu asuke ekhaya engumuntu ongela ngqondo yokwenza khona okwagcina ekwenza eSouth Africa. Kuyaba kuhambe njani?
Ilizwe leSouth Africa lilizwe elidinga kakhulu umuntu oyenelisa ukuthi abe lonembeza njalo umuntu ayenelisa ukuthi azikhuze ube lokuzikhuza enhlizweni. Nxa ungelakho ukuzikhuza enhlizweni babugande nxa ulelani ilizwe lilizwe engaphila kilo okweminyaka edlula amachuba amabili ngihlala khona ngafunda khona isikolo ngahlala khona njalo baningi abantu engibaziyo abasuka ekhaya bengekho kuleso simo kodwa ngokuyafika kulelani ilizwe leliyana ngenxa njalo yokuhlanganyela labangane abangafanelanga bagcina bekwenza ukuthi ugcine ususenza lokhu okuyabe kuwukuthi ongafanelanga ukuthi ngabe uyazenza. So kulokwana kulomthelela omningi kakhulu njalo le pressure nje ye environment ukuthi iningi ngithemba ukuthi liyazi ukuthi abantu base South Africa bahlala ngokurenta nxa bephila ngokurenta inyanga nxa iphelile uma standard uyabefuna imali zakhe zokuthi kupata le rent kube njalo kube sekusithi ama pressures ukuthi kufunakala lokhu nalokuyana kusukeke kube sekusenza umuntu ukuthi agcine athathe izinqumo ezingalunganga. Ngokukhuluma njalo babugande ayisiko ukuthi ngiqhuqhuzela ukuthi noma ngithi ngizama ukuthi ngipende ubugebenga ukuthi kube into emhlophe kodwa ke lapha ngizama nje ukuthi ukwenzela ukuthi labanye abangakuzwisisiyo ukuthi into le isiqalo sakhona siqala ngapi isusa sakhona siphelele nga. Kodwa ke mina engingakutsho ukuthi abaningi bakhona abakubona ukuthi bona labo abagcina besenza ubugebenga iningi labo nxa bengayanga ejele baba lenhlanhla babojwa abaningi bakhona bagcina belahlekelwa ngumphefumulo.
Hayi ngezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli
amagama engingachiya babugande ikakhulukazi engingachiyela abantu abadala abantu abadala bengizama ukuthi bengicela kakhulu ukuthi isicelo engilaso ukuthi abazame ukuthi abantwana babananzelele kakhulu indlela abaphila ngayo noma indlela abenza ngayo izinto ungabona umntana wakho esethenga izinto ebuthumu buthumu kodwa ke ungakazi umbone ehamba esiyasebenza kodwa umbone esethenga izinto eziningi egqoka impahla ezidurayo awukuhlale la iphansi ukumbuza ukuthi mntana mi lezi impahla lezi uzithatha nga ngoba nxa singakwenzi konkhwala singakulandeleli ukuthi sike sibone ukuthi abantwana siyabakhuza izinto zanda kuqalisa kuza kuqhubekela phambili ekugcineni uzavuka umlahlekelo lomntwana usalela lezo mpahla ezingasoze zikusizeka lutho kodwa ke uzabe ungaselayo umntwana ongowakho emhlabeni ngiqhuqhuzela kakhulu lokuthi abantu nxa kuwukuthi mhlambe omunye umuntu oye wafika kuwe mhlambe elesikhalazo thize mhlambe kulezinto noma mhlambe yathi hayi indoda bengicela ungicajise lapho kwensukwane ezimbili asingamenzi inhlekisa lowo muntu othe wabuya wacela uncedo ngoba singamenza inhlekisa lwana umuntu lwana nguye osesezagcina ekugcineni ephuma emgwaqweni esesiyabona umuntu othole ifoni ambambe inkunzi amthathe ifoni ngoba ezama ukuthi adinge imali yokuthi ayibhadale irent.
Siyabonga mnumzana.
Lo ke bekungumnumzana Difa wajabhi bhango isizalane seZimbabwe esihlala kwelebhulitani ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kuviki ezayo lilani.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abangamachumi amathathu lanhlanu ababanje umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo, njalo akekho ofileyo. Uhulumende uthi usengezelele izisebenzi zakhe iholo, kodwa ababalisi bathi lanxa kunjalo kabayi emsebenzini ngomvulo ngoba abakabikwazi ukuthi iholo labo lengezwe ngemalini. Amagqwetha omeliwe Harare West edalele parliamente unkosazana Joanna Mamombe asecele inkantolo ye-High Court ukuthi imkhulule. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, ngontungamili Nkomo.